Kapa wethule lolu gwalo emhlanganweni wabosomabhizimusi abathengisela phandle kwelizwe owezimTrade Exporters Conference ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reform, Export.
To more national meetings, events and conferences.
Kuyangijabulisa ukuba umhlangano lo uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Rethink, Reform, Export, njalo ngokuqala ukuba uqhutshelwe koBulawayo ngesikhathi sizama ukuvuselela ezokuthengisela phandle kwelizwe kanye lombuso wezabelo.
Umongameli uchaze ukuba ngempela imitshina yamandla kagetsi ama-transformer ayanyamalala ezweni ethi sekumele kuphunywe le ndlela zokwenqabela lumonakalo.
Ngempela ama-transformer ayanyamalala elizwe lonke, ngakho kumele sithole indlela yokumisa ukunyamalala kwama-transformer elizwe.
Usomabhizimusi umnumzana Benson Tini ukhalaza ngokuthi abasatholi inzuzo yokusebenza kuhle ngenxa yokuhamba kwamandla kagetsi mahlayana.
Ya, into ekhanya iqakathekile ephume lapha yikuthi khona engiyibona mina izinto ezintathu. Okokuqala yikuthi khona kufanele sibone ukubana indlela ama-exporters abasebenza ngayo yenza ukuthi khona banelise ukwenza ama-products lama-services athengekayo, a-competitive, azathandwa ngamanye amazwe. And then okwesibili, imithetho ekhona, imithetho eyenziwa nguhulumende ibe yimithetho engantshintshi nsuku zonke. And okwesithathu ukuthi khona sizame ukuthi khona nxa amakhampani la e-exporter sizame ukuthi singabavimbeli, singenzi ukuthi kube le mgoqo endleleni, senze ukuthi kube lula ukuthi bathumezele impahla zabo overseas.
Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Bekithemba Nkomo uthi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho ecacayo yokuthengiselana ukuze amabhizimusi asebenze ethola inzuzo.
Ngibe disappointed ngopresident ngoba uyengezelela iproblem yakho nekhuluma ukuthi kuyenzakala kodwa angimzwa nginika isolution ukuthi khona sengizahamba ngiyobuza abezazo ukuthi isilwane lesi sidla ama-transformers wafaka ngaphi. Akusela manzi ifama olwalutho asilimi ngasenzi lutho imbuzi sazi kuyona kusemadamu zisiba lezibungu nenkomo. We can't export. Ungayezesa akula phonto awona ama-transformers. Into emangalisayo ukuthi sesiya export ama-transformers as well. Bayawalungisa amatsha bawa-export eMozambique bethenga amagetsi or something. Sikhuluma la afileyo aya ngaphi nxa selungisile.
Umqondisi wezimtrade koBulawayo umnumzana Similo Nkala uchasisa kabanzi ngomhlangano wanamhlanje.
Silapha nge-conference yezimtrade, izimtrade annual exporters conference. I-theme yethu for this year it's Rethink, Reform and Export.
Amankampani labosomabhizimusi abadlula amakhulu ayisithupha bangene umhlangano walamuhla we-Exporters Conference 2019 njalo ngokwakuqala ukuba uqhutshelwe koBulawayo. Abathenga impahla abasuka emazweni agoqela iSouth Africa, iZambia, iAngola, iNamibia, iBotswana, iDemocratic Republic of Congo, iUnited Kingdom labanye bebekhona emhlanganweni walamhlanje. Osomabhizimusi bacele uhulumende ukuba umthelo wamachumi amabili ekhulwini abawuhlawula ngemva kokuthengisa impahla phandle kwelizwe uyabasinda, ngakho-ke kumele abazwele ayekethise eminye imithetho okuza kwenza labo basebenze bethola inzuzo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.